sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 Lwezi 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elitshumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Sinengxoxo laye.
Uthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshele ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbanda ufonafona wasibakwa.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele iParliament umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba akwele Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele-Ukraine.
UBiden ukhanye ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, i-mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elitshumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhoba kobulawayo. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe loMasimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Uthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbanda ufonafona wasibakwa. So ngasenzi ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo, ngatshoni ngimkhingela kumbe ngimpopothela. Sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu, ngasengimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya ekulabhushi nasuka khona ngale esevuvuka inyeka khayinto i-B P ngabuyela ngathamba obulawayo wazothola ivocha kucouncil. Wahambe enzibile azekliniki ekliniki bamtransfera to impilo baselethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa wazange aye kulebha sekazilebha.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operatha mhlaka 1
udubo
1 November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-B P singalimaza abantwana or ilimaze nina, so basebesithi i-best option ukuthi bangi-operate ngathole emeleni isikhathi sakhe sokuhlelisa.
Wasebeletha?
Ewe, wase-operatwa-ke. Wenziwa kahle i-operation, bamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days enzilikazi. Udokotela sewathi i-operation yakhe yenza kahle, avukele nkinga le ngoba lakazange abathumbe ikhanda kumbisisa ukubuhlungu hhayi, but first day langabhubha ngalo akho ntambama nje akulezi nakuqathuka kuvaleke ukuphela umoya nje from nowhere. Angathi wahamba njani papa? Samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo ibe la wabethemela khwaphana azakathi lutshuthi pregnant.
Manje bahlola yini odokotela esechoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesidinga ukuthi wasichazisele kahle saba babona ngoba ibabhale isikhathi manje ukuthi thina sisi understand kahle kahle zini asi understand kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana ke banjani ngaba yini?
Namankazana, bona abantwana baziphile bezizana namankazana.
Awu bakithi. Ulabani abantwana?
Sibonga.
Wena mamsima
ngoba. Nilayo ye 5 years kathe seven laba ithukuphela. Nilayo le 5 years kathe semncane la.
Kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele inani wani yabantwana lami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phandle ngithengisa amatamatisi manje sole abanzima khathe sengikhaya abantwana ngapha lokudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo gradimente ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phandle ngiyethengisa futhiavunzela ngikwazi ukuthi ngizenze.
Ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho.
Ngitholakala ku 0777 400 509.
So phinda njalo mamsimanga.
Seven abayi 3 400 500 509.
Hallo ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe. Abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubothwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edale lephalamende amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala. USithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo. Abantu laba babothwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Ibandla le-CCC lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo-Felix Biri yena oyekhululwe nge-bail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo. UChamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo Ntungameli. Ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuxega abantu ukuthi igcine selikhuluma ezinye izinto ezinganizilokucabangelana phakathi. So yikho ukwenza kwepolitiki ngizwa kuthiwa umuntu yi-political prisoner. Ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu bahlale besesaba. Njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha ijudiciary baza kwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yakabo injani on the ground. So yiyo into esina sikhuluma ngejudiciary capture njalo sikhuluma ngo-political prisoners yikho esikukhuluma enkulumo ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele kababotshwanga ngoba yibo abaqala umsindo. Wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliyeta muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye sakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleyo.
Sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth eliseZimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-CCC uhulumende ungabayenzele lelo qula. Ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Uyahambelana inkomo
ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into naleyo engisho ukuthi kule political communication enzakala yona. So which means politically lo okwenza ekwenza ngivumelana nabo khonokho ukuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe. Ikho ngiqale ngokuexplaina nokuthi abantu laba baboshwe njani ukuthi vele bona ngama political prisoners. Ama decisions aza kwenziwa ngenxa ukuthi judicial captured azaba le political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo. Kanti sikuyafakazela ke lokho ngikuza kona ukuthi ukukhulunywa le commonwealth kodwa asikuthi abantu abanaba lamacala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini.
Umuntu political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga lodwa ungangangeni lestokisini kumbe ejele kodwa uhlike ekhitshwe ikhotho. So kuyadependa ukuthi ke lo onguye ocontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma ngejudiciary ecapture ufuna kube uphume kunjani kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala elinalo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawa. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. Kobulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempupho ebizwa ngokuthi i-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. Ugeina Kumete weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lo dubo olubhahlile kakhulu ikakhulu eNtumbane. Siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvevi ogwabalande laphana. Ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbangi, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khona. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahlile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaBulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abeyouth abayibo-ke abaqoka imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibese sisebenzisana njalo futhi labo lonozindaba ukuthi sipapathe besiveze sobala imihlupho lezi besihlangana lazo ezezidakamizwa. Lokhu kukhuthaza bona abazali ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu yethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisa kaKobulawayo. Njalo-ke sikhuthaza lamapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona ngoba esijale ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikozi alo ezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabange ukuthi mhlawumbe lazo lawula amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue ukuthi amapholisa patrolwa nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba bantu abenza khonoko kababotshwa. ukugcina kwenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholoko. Singathi ukuthi wonke, kodwa-ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruit vele abakhona amanye abolileyo. So-ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona soluphele lwathi chithisaka olwama-drugs ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abale kusase eqhakazekileyo.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKomishini yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini bekhomishini le ngokungekho emthethweni. IThimphatshelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7 ogawule bengakhuluma injalo lo Joseph Achuko bengakhunjani nasithwele zima bemathebeleni ndawo bakwazi imathebeleni ndisithwele zima emadorobheni emakhaya bengakhuluma injalo abadala laba bakhumasalo basivuselwe lapho bathi ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yebonto abantu badubeka nje hambe kumalokitshini ngabo 10 wantantu babehlezi emabritshini mhambe ngabo 5 ngabo ntantu babehlezi njani abantu bathwele sithwele zima edorobheni emadorobheni apho nxa ogawule lo Joseph Achuko besithi e ilizwe linje linje liright kwigawulekele khona abantu bechurch badubeka sabalandlala yanda nje churuchi bese churuchi zolo abantu bechurch abalakudla ngitsho batshethi kathi ugawule bathi gawule yasigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebediniwe ngayo gawule akuxolele abantu gawule yekela ukukhulumela abantu amanga zikhulumele lakho iside wena yekela ukukhulumela abantu ematopo labalatshaya abantu vela selithandi thina ematopo asilithandi asilithandi lasivoti salivotela ukuthi lasitshaya lasisethi usei
salibonani salibonani kustudio 7 ngalibingelela abasakazi abahle ngalibingelela lonke mazimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangele nini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga wena uphambane labo khanye nentshonalanga, kukhona kambe oza kuzuza anje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuya khona iningi sikhuphe nizani le embusweni bantu bezimbabwe. Ngiyalicela lezi ndaba zokuthi besikhuluma ngamashona lamandebele into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi cine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu. Sihlale kuphela sisilwa ngokonokukulwa ngemihlobo okuyikho kwenza amanye amazwe fice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mtwakazi kwatezi nangena laphana umfana lwa akangeni
eStudio 7. Salibonani livuka njani labalaleli. Ye hayi mina ngisazwisisi lami nge-United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i-CCC ma kukhala uChamisa iyasukuma iyasabela, kodwa ma kukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i-United States. So that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma siqala ukuphakamisa isikhalo sethu seguguraundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i-CCC iyophendula uChamisa kutsho ukuthi i-United States yona ngokwayo yiyo erongo khona la ngoba ithatha iside why i-United States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yeguguraundi i-United States ayingeni ngani kutsho ukuthi yiyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besenda iguguraundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwe leli izwe leli liya ngilizonda ukufa ngangifanele ngiye khona e-United States kodwa ngokubona izenzo zakhona i-United States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 yabingelela abasakazi abahle ubingelela ngumpande eplumtree ubingelela kakhulukazi uGaino Said ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa different abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelana eduze neMRP ngizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini iMRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so uma ukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalani ngiyabonga
Salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayi ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambone omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu bekasekhaya igama lami futhi ngilishiye ngumuzi khona nkomo fukele kubanda bentakwa khona esigabenze kanjana ngaphansi kwentuni umabhikwa ngiyatsho futhi ngiyamvumela ubhudasi ujahalo othi yena wayeyite yezanu konke okwakusenziwa izanu iyakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiwo mahoveti wamampela ngamasela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseayo abasuka kumasedi abasuka kumapholisa ukuthi kumanjalo ngoba isotsha lona ngokwalo amboni ukuthi lungafikela kuze nezinto ezinjalo hayi lokho kwenziwa ibanabo abantu embabiza amagama abo njangemisebenzi yabo yibo batshona bechathamisa abantu laba abantu ezihlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye baphila impilo enzima kakhulu emhlabeni kodwa bebasebenzisa benjalo akulalo lutho abaluzuzayo nangujahu uyafakazi babe sidla imbuzi zabantu so yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisa lesibili yikho lapho kufela khona ilive lasekhaya leZimbabwe livula ngabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzi wakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elweRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland elizwe elililunga lomanyano we-NATO osekubangele ukuthi amabutho amanye amazwe awenhlanganiso le e-NATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uhulumende we-Russia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano we-NATO. Elemelika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa loludaba. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi le-proof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi i-NATO isike yakhuluma ezinye izinto ezi-fictional, eziyi-story ukuthi take for example bathi Libya baya enforce i-no-fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKhadafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukubulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakale ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke i-Russia, which is very dangerous. I believe ukuthi i-NATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje ele-Russia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
I-Russia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi i-NATO ayisiyo nhlanganiso yokubumba i-peace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu nele-America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So i-Russia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba i-America ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against Russia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland awufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwelebhilitane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America ese Washington DC. Yabo!
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakidi, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumelane ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.